display ayisenzwa ngakuhle ngoba esikubonayo ke ukuthi isebenza eziningi ababalisi abaningi bayasitshela bona ukuthi babe khona muzani odityeni babe khona baphendula imibuzo yonke amaphepha ayefunakala bawanika kuma-auditors kodwa sekukhanya uJulayi efika lapho ukuthi imali yabo kabasayithola kabasekho ku-payroll. So ngasikhangele khonokho nje siyabona ukuthi i-auditle kayisayenzwa ngakuhle ngoba khathesi ababalisi abaningi sebesihlupheka ngoba kabasekho ku-payroll kodwa kunababe khona.
Sizwa njalo kuthiwa bakhona abasekeli babo headmaster or deputy headmaster abaningi kakhulu lasezikolo kungamelanga babe khona. Lithi nalo?
Hayi, okwabasekeli bababalisi asiyakuzwani ngoba khathesi sisasebenza ukuthi sithole i-information yonke kodwa esikutholileyo khathesi ukuthi bakhona ama-headmasters nama-headmistresses abangu-2 ngasikhangele esikolo. So sokhanyela ukuthi ngabe ngu-2 esikoleni sinye bonke kabasekho ku-payshit khathesi. So leyo yinkinga-ke izinto ezinjalo nxa sikukhangele kumele ukuthi zilungise masinyane.
Manje lizathatha nyathelo bani phezu kwalonalolu daba?
Esikuyenzayo thina ukuthi sesifundisa ababalisi abaningi ukuthi baphangise-ke ukuthi babeke lawo maphepha afunakalayo ukuthi bacengise kube sebali ukuthi babe khona sibili ukuthi bakhona bayasebenza ngoba bangayekela bangaphuza kuzagcina sekuthiwa hhayi ngamagosa. So esikuyenzayo ikhathesi sithi simakakhulu sibadinga bonke abazange bathole izimali zabo ukuthi sibaphathise.